BOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka kuye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazi zingalungiswanga. Ezokuntonta kwabantu ngezani okwenzeka kudala nje kungalungiswanga.
Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe.
Esikubona ukuqathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esibala lezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
Abantu baveza imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Amapholisa eHarare namuhla ameme umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC umnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethulwe ngomgqibelo eBikita. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe, njalo ukumiswa kwalolu hlelo okuzadala umahluko. Umnumzana Ncube obekhuluma emhlanganweni oqoqwe intatheli zindaba namuhla wengeze wathi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe kunyanga ezintathu ezilandelayo, njalo uzaxoxisana lazo ngalolu daba kusasa. Ukhuthaze njalo abamabhizimusi ukuthi bakhweze iholo lezisebenzi ngoba kusobala ukuthi bayathola inzuzo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, usibalukhulu webhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangudya uthe okubuyisela ilizwe emuva ukuthi abantu abazithembi inhlelo zikahulumende, njalo ilizwe alizikhandeli impahla zalo okuyikho okuzalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, yena othi uvumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe.
I-example esetshenziswe ngomunye umuntu kuthena, i-America uma ifuna ukuthenga bese isinkwa seZimbabwe isebenzisile example elula. Ayisoze ma ifuna uku-importa ithenga from Zimbabwe ayisoze ithenge eZimbabwe. Why? Ngoba iZimbabwe isebenzisidola yabo. Uma bephethe i-R10 besithi bafuna ukuthenga isinkwa, bazoyekela bayethenga isinkwa semtshana nge-exchange rate ezobakhosta mhlawumbe R7 for isinkwa basithenga phi, eNamibia kumbe e-South Africa. So uqinisile, baqinisile ngoba eqinisweni la sizokwazi i-knowledge ukwenzela ukuthi sesuka lapho-ke bese senza ama-decisions sishisise. So ngeke kube-ke bethenga eZimbabwe anything. Loko loko ukuchwabanisa ongakubiza ukuthi ama-industries, ngoba ungasela competition. Asisebenzise i-example yakudala esikhule siyazi e-Lobels, ngoba asisebenzisa isinkwa. Ngiyazi ukuthi akulasinkwa esi-exportwayo, but ngenza ukuthi abantu bakuzwisise kahle ukuthi i-America ifuna ukuthenga indofo yesinkwa, ayisoze ithenga i-Lobels. So ibe plotters ney'nkampani isihlehli siyaphansi, ngoba ayikhona ukuthi ithengise izinto phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi ilethe okuthiwa imali evela phandle kwelizwe, especially imali eqinileyo ezoyenza ukuthi umkhono wami obusuqala ukuvuka. So lelo liqiniso, whether likhulunywa izanu kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kinga bakhona ukuthi ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka kuye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. ikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabange ukuthi walungiswe ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga ezokuntontsha kwabantu bezana okwenzeka lakudala nje kungalungiswanga.
Abanye njalo bathi njengoba leyi bond note khona elungasoze uyitshintshe, manje abantu abakumabhizinisi bazawoda njani kumbe bethenge njani impahla zabo?
Uyi-currency angithi sokuyi-zim dollar back. Angiyazi ukuthi kunama-challenges awemfulu le mali yokuba i-inflation eyiyo futhi enye yezinto izamphilesi engayicabangisisanga. Angazi ukuthi bafuna ukwenza simanga bani on that issue. Omthuli bacabanga ukuthi bangathinta kube li-dollar kube yimali yamaqini eZimbabwe. Ma ubuye uthenge e-South Africa kuzaba le-exchange rate ngoba sokuyimali akuseyo bond note. So but-ke we still want to wear them over sithi thina noma kunjalo ilizwe zombangazwe zilungile yini ukuthi imali leyi ingadliwa yini i-inflation phina futhi bera back to zero njengoba nje-ke aba ku-zero ngesikhathi sikamgalo.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi elizweni kanye lokuqinisa ubudlelwano lalawo mazwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Mnangagwa esegade indizamtshina elubhekise kwamanye amazwe awenhlanganiso e-African Union laphetsheya kolwandle. Umnangagwa ubesedorobheni leNiame kweleNije emhlanganweni wokusungula uhlelo lokuthengiselana olwe-Africa Continental Free Trade Area oluzavula amasango amazwe awe-Africa ukuze athengiselane impahla ngokukhululekileyo kungela kuthelisana. Ubikwa ehle wathatha ithuba lokukhulumisana leyinye inkokheli ye-Afrika egoqela umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa bexoxa ngokuthengiselana amandla kagetsi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa axhumane lenkokheli kanye labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Esikubona uqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esibala lezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
UMnangagwa wethekelele amazwe amane ngempumalanga ye-Europe ngozibandlela agoqela iRussia, Belarusi, Azerbaijan leKazakhstan lapha alobelana izivumelwano ezithize zokuthuthukisa ezamabhizimusi lenotho yelizwe. Nyakenye uMnangagwa wethekelele kwele Angola lapho amanyane lenkokheli yeSADC bathakazelela ukukhululwa kweAngola libutho leSADC. Ngenyanga edluleyo kaNhlangula uMnangagwa ubese eMozambique emhlanganweni we-US Africa Summit. Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa aphiwe isikhathi sokuthi akhe ubudlelwane obuhle lamanye amazwe.
Indaba yemhambo le akukho isikhathi sonke lokho okungaletha into kodwa ke lasilazelele ukuthi iZimbabwe isekufudeni. So ngamafitshane ngathi mina kumele sinike isikhathi imhambo le sibone ukuthi izasibethelani.
Kodwa ukhokhela inhlanganiso emela abaphika ngokuthengisa eyebulawayo Vendors Association umnumzana Mike Ndiweni uthi indleko edalwa ikweboleka indizamchina zakwamanye amazwe ekuhambeni kwakhe inkulu kakhulu.
Mina ama foreign trips la uhamba kuphuma phandle kwelizwe akakhanya ukuthi kulethe utshintsho bani, ngoba izinto lokho ziwoma, imali lokho isebenza iphuma yenza ukuthi bahaye amafremachina.
Umsekeli womkhokheli wohlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC unkosikazi Phyllis Ndlovu ugcizelele kulokhu ethi ukuhamba kwakhe akulethi lutho.
Abantwana besi-generation ene lekasasithandi xa uhlangana labo lapha nohamba kuthi ungu-m p bahla akubuze bathi vele into elilanje iparliament aliyazi kusibezweni ukuthiwena lihamba kuphela liwesize imali lisemazweni likuya lilingisa izandla lingelalutho khona khona kuyasihlupha kuyahlukuluza kakhulu elizweni.
Okukhathaza abaningi kuthi umnankagwa uqhubeka eboleka indizamtshina zohlonzi lwaphezulu emazweni afana labo United Arab Emirates ezilendleko enkulu kakhulu. Umnankagwa uvame ukuhamba ngendizamchina yeBoeing 737 ebhadalela inkulungwane ezilithumi lambili zamadola eMelika, $12,000 ngehola elilodwa. Lokhu kubikwa kugebha kakhulu esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Amapolisa eHarare namhla ameme umsekeli kamgcini sihlalo weMDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethule ngomgqibelo eBikita lapho abikwe ethe khona ibandla lakhe lizagenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho luka-2023 lungakafiki. UMnumzana Sikhala ukufakazile ukuthi ubizwe ngamapolisa ogatsha lwe-law and order njalo uthe uzahamba kusasa ekuseni. Embikweni awethule namhla uhulumende usolwe amazwi kaMnumzana Sikhala esithi uza kwelula isandla somthetho ngendlela elukhuni alubana ibandla leMDC te lalinga ukumgenqula. Lanxa amapholisa esebize uSikhala phezu kwalolu daba, isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ubetheka basoze bathathe amanyathelo okwamanje. UMnumzana Mangwana uthe ibandla leMDC likhanya lijonge ukuphazamisa uhambo lwequla likahulumende likwelebhilithani lona elikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo. Ibandla leMDC lalo lethule umbiko lisithi uMnumzana Sikhala ubekhuluma ezimele njalo imbono yakhe ngeyakhe yedwa. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungamili Nkomo Studio 7 ukuthi iMDC kayilayo injongo yokugenqula umbuso kaMnankagwa.
Ngifuna ukuthi kuphume obala ukuthi iMDC njengenhlanganiso singabantu abahlonipha isisekelo sombuso, ngakho-ke thina asoze sasebenza ubudlangudlangu ngokhipha uhulumende. Siyi-democratic change, movement for democratic change. Okutho ukuthini? Siyasebenzisa indlela ezihambelana nesisekelo sombuso ukuthini sitshintshe uhulumende. Ngakho-ke lokhu akhulume umsenithi wasikhala, ngizamele bengingekho, ngizamele ukuyibukela kakutsha ividiyo, ngakhuluma naye wangichazela ukuthini mhlawumbe ibala lisebenzise ligcine selisithathwa ngezinye indlela, but yena ubesithi ukuthini sizazama amandla ethu wonke njenge-MDC ukuthini sincedise iZimbabwe ukuthi iqhubekele phambili, ngoba okwamanje njenge-MDC thinaso sisekanga ngombuso okhona.
Ukuyibeka sobala Molokele, uthi wena uSikhala uyakulandula ubengatsho ukuthi lizavukela umbuso weZANU-PF ngodlakela.
I
MDC asonhlanganiso esebenzisa udlame isebenzisa i-democratic change. Ngakho ke asisoze sasebenzisa udlame ukubhenqula uhulumende.
Lige la khuluma ngokuthi lizatshengisela phezu komumo oselizweni selingapi ngohlelo lolo.
Okwamanje kusese masinyi ukuthi sikhulume ngodaba lolo, kodwa engikwazi ukuthi inkokheli zelihlanganiso zizahlangana ngempela viki zizovumelana ukuthi indlela enhle yokuya phambili ngeyiphi. Ngakho-ke ngemva kwempela viki sabe sesile lokuwa-understand ombe lokuzwisisa ukuthi njengenhlanganiso sifuna ukuthi sihambe kanjani. So okwamanje asingeke sakhuluma ukuthi sithembisile ukuthi kube lezinto ezinjalo ngoba asikahlangane njengenkokheli.
Uhulumende uthi intengo isisehla ezitolo, yebo liyakubona.
Iqiniso ukuthi endaweni eziningi emavinkilini amaningi intengo zilokhu zikhwela, kwezinye isikhathi ziyehla namhla zikhwele futhi kusasa. So akukabi lokuobala ukuthi ziyehla. So uhulumende ngiyokhulumayo kodwa okwenzakala ebantwini ngenye indaba. So endaweni eziningi intengo zilokhu zikhwela.
Lo ngumnumzana Fortune Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo e-Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo le-Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ku-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 a.m. shortwave 2 12080 la ku 15775 kilohertz. Ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lokuqhubeka kokuqonga kwintengo yempahla lokudla ikakhulu amafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umbiko owethulwe inhlanganiso elobudlelwano lohulumende weleTurkey eFoundation for Political, Economic and Social Research uveza ukuba kule ntatheli izindaba ezisebenzela inhlanganiso zezindaba ezizalwane zalelo lizwe ezethula indaba ezisola uhulumende ngaso zonke isikhathi. Lezi ntatheli izindaba zisebenzela imisakazo enjenge-BBC, Euronews, Voice of America leminye. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Greece ele New Democracy Party umnumzana Kyriakos Mitsotakis ubikwa isenqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho lokudinga inhloko kahulumende lamalunga edalele parliamente enqoba obekhona uAlexis Tsipras kukhetho lwenziwe ngesonto. Asebenelisa ukuchiya ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo e-alcoholism bachaza lesi simo njengesifo esibulalayo ngoba abanye abantu belakho ukubanjwa ngamandla okuthatha umphefumulo wabo. Ngakho bakhuthaza uzulu lenkokheli yenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba babambisane ukulwisana lalolu dubo osolubhahile eZimbabwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphatheke kunhlelo zokuba behlukane lokunatha utshwala abasebenzisana labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA eHarare bathi oqakathekileyo ukuba umuntu avume kuqala ukuba uselenkinga elakho ukuphazamisa impilakahle yakhe leyemuli yonke. Umnumzana Thaddeus Munjanja oseleminyaka emithathu echile ukubunatha lobutshwala uthi wananzelela ukuba ulenkinga ngemva kokubhubha kwendodana yakhe eyayiyona yodwa kanye lomfo wabo ayenatha labo yonke imihlobo yotshwala.
What I was doing in mediocrity ended up drinking heavily.
Ngikwenza njengomdlalo yena wakulandela wagcina esengonatha okwedlulise amalawulo. Wangena enkonzini yomgwaqo walimala kakhulu kubangelwa indlela ayesenatha ngayo. Sangiphatha kubi leso sehlakalo sokubhubha kwendodana yami. Ngazethisa umlando ukuba yimi engakubangelayo.
He ended up drinking heavy stuff because he had seen me doing that.
Emveni kokunanzelela ukuba lukhula udubo elizweni, okumqoka umjanja uthi yikubhekisa konke umuntu akwenzayo kuNkulunkulu, okuyinto esekelwe ngomunye njalo osewazinikela ukuthiya ukunatha utshwala ngendlela ayesenatha ngayo, umnumzana Luxon Thomas. UThomas uthi waqala ukunatha ngendlela edlulise amalawulo esesesikolo ekusecondary ngoba wayezizwa engaphelelanga njalo engemukeleki. Kungalolu suku uThomas athi kwathi dlwe kuye ukuba adinge usizo, kwaba yikuqala ukukhulumisana labazali bakhe abamxhumanisa labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA. Laye useleminyaka emithathu wachiyayo unatha utshwala esewaphindela e-university ngemva kokuchiyela izifundo zakhe endleleni. Abelapha ngendlela zesintu okubalisa uDr. Ngwenya bathi enye yembangela yalolu dubo yindlela uZulu asephila ngayo kanye lokudla akudlayo le mihlobo yotshwala abunathayo.
I-alcohol abuse isiqongile, utshwala ingozi. Sebengena ke ekunatheni utshwala, kancane kancane sokungena ku-alcohol abuse, ingqondo ama-neurons sesifa. Kasela mkanjo, kasela mandla, kasela desire ukuthi ephumelele ngoba uhlale dakiwe.
Ungwenya uthi akupheleli ekuphazamiseni impilo yalo osenatha okwedlulise amalawulo kuphela, kodwa kuchathekela lakumuli yakhe esikhathini umuzi ucine usuchitheka. Ulandisa ngezinye zezizathu ezifuqa umuntu ukuba aphethe esekulinkinga.
Ukuthi umuntu nxa esecabanga ukuthi indubekho, amagetsi akula, amanzi akula, ifuel akula, imithi esibhedlela ngaze kugule akula, gala sigqoko, ugqoki impahla leziyana ezomkambo ezagqokwa ngamakhiwa, yiyo isande best yakhe, amele ivumbulule, eyagqokwa ngomunye umuntu, engela size enye, umba ngazwe lo lawo usuphambanisekile. Usingenise lapho esasinga azanga sikulwele lokho, usingenise esigabeni esingayisiso.
Omunye wabodokotela abasebenza kuhlangothi lwemikhuhlane yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit engu-clinical psychologist osafundela umsebenzi, uDr. Charity Mbuva, ulandisa ngengozi ekhona nxa umuntu enatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo.
Nxa umuntu enatha utshwala uyazilimaza umzimba wakhe, uyaziphambanisa ingqondo, engehlukanisa lezihlobo zakhe, engachitha imali and engaluza i-focus.
Uthi isilinganiso sabanatha utshwala ngalindlela, inani lakhona liqhubeka liqansa kukhangelwa abeza esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit ukuzadinga usizo lokwelatshwa.
And lawa ama-figures esilawo ngabantu esibabona esibhedlela. Singazi ukuthi lalabo abangabuyi esibhedlela kutsho ukuthi inumber iyedlula khona lapha lapho esizwa khona. It means there are more numbers than this.
Ulandisa njalo ngobudlelwano obukhona phakathi kwalolu dubo lokuzibulala.
Nxa umuntu enathile ngasacabangisisi kuhle, kusitsho ukuthi engafikelwa yindubeko noma yiphi, engabona ukuzithatha impilo kuyisizathu kumbe kuyisolution.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso ye-National Coordinator of Activists Zimbabwe ulandisa ngokunye kokwenza bafune ukuthatha imiphefumulo yabo abantu.
Nanzelele kakhulu ukuthi ensukwini ezidluleyo siyakhala njengamaZimbabweans. Thina siyazazi impilo kumele ukuthi ngasiyaziphila and asiziphili lezo mpilo, and kusuka kusihlukumeze, and kusihlukumeza kusuka kulide to depression. Sicine sisiswele lokuthi i-depression yakhona sidilelayo njani.
Kwasekelwa njalo ngomunye wabasakhulayo uPasho Sibanda, ubufakazi obuvele kwabohlangothi lwezempilakahle yengqondo esibhedlela seParirinyathwa Psychiatric Unit buveza ukuba liyaqhubeka liqonga inani labazodinga usizo lokwelatshwa ngodubo lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo phakathi kukazibandlela kusiyafika inyanga edluleyo kaHlangula. Abesilisa beyibo abaningi ukwedlula abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lemidlalo wenguqu eleHighlanders uMandla Mpofu uthi kuzamele adinge abanye abadlali njengoba kulabadlali baleli qembu abambalwa abalimeleyo. intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leLenders libe ngujikile obhanqa 1-1 leLinkers Platinum Stars emdlalweni walo wokuqala. Umpofu ezibambe esidukwini, umpofu uthethe isikhundla esishiwo nguMatinda Ndlovu, njalo utshele intatheli izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uzaqhubekela phambili ngenhlelo ebezivele zikhona kuleli qembu.
Kuzamele sithole abadlali abatsha kuyona le iviki ngoba silabadlali abambalwa abangekhoyo ngenxa yesizathu ezitshiyeneyo. Sizaqhubekela phambili sizama ukuba sidlale ngendlela efunwa liqembu ngoba phela lungasiyonto eyaqalwe nguMadinda kodwa lisiko elivele likhona kuqembu leHighlanders.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeChumelane engalaneni yemiklomelo, njalo le miklomelo li-15 ngemva kokudlala imidlalo eli-13 phezu kwengalane yemiklomelo kule qembu leFC Platinum, lona eliye emiklomelo engama-27, njalo elinqobele iManchester Diamonds nge-1-0. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn, lona elile miklomelo engama-26, njalo elinqobele uMshwana Stars nge-3-1. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leBulawayo Chiefs, lona elile miklomelo engama-92. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, umhlubulwane ezansi yezwekazi laseAfrika usuthembele kumaqembu abalisayele South Africa kanye leMadagascar ukuba iqhubekele phambili kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Amaqembu la afinyelele ukuyadlala kusigaba se-quarterfinal ngemva kokuba iSouth Africa litshayele Egypt nge-1-0, kuthi leMadagascar lona inqobele Democratic Republic of Congo nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leSouth Africa lizadlala leNigeria kusigaba se-quarter final, kuthi leMadagascar lizadlala leqembu elizanqoba phakathi komdlalo ozadlalwa namhla phakathi kweGhana leTunisia. Omunye umdlalo ozadlalwa namhla, iqembu leMali lizadibana lele-Ivory Coast. Amanye amaqembu asefinyelele kusigaba se-quarter final ngabalisa leSenegal kanye leBenin. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sondela ntokazi ungesabi intombi enhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha ngiwenyukiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando olukhulu ngiqome ngizincanje ziqonde ngakini
uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo uma ngimbona yaphaphatheka uma ngimbona shaya luvalo
come ntombazana come standatana come ntombazana come standatana
Umculo okalikhwa kancibe sithi Nqome silethemba likholisile likuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathi intambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho kubangele ukubhidlika komnotho weZimbabwe, njalo ukumisa lolu hlelo kuzabangela ubungcono. Amapholisa eHarare ameme umsekeli kamgcini sihlalo MDC uMnumzana Job Sikhala ngamazwi awethule ngomgqibelo. Walivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.